abasakhula ebenhlanganiso e-National Association of Youth Organizations nayo baveze imibono yabo le emhlanganweni lentatha lezindaba eHarare namhlanje. Umkhokeli walenhlanganiso uMnumzane Michel Gondo uthi le yibono hathi amalunga enhlanganiso yabo kuphela, kodwa iningi labasakhulayo elizweni asebebona elakusasa labo lisibamnyama ngokufuthelana kuselizweni. UGondo uthe kuqakathekile ukuthi inkokheli zigumisa nomlotha kulokuthi ziqakathekise ukulwela ukuthi ngubani oyinkunzi.
Uhulumende ozayo ozabe ekhokhela ilizwe leli okweminyaka elandelayo, simkhuthaza ukuthi konke lokhu esikukhulumayo akulalele njalo alungisise udaba lolu oluhluphayo. Lokhu sikwenzela ukuthi ilizwe lethu libe lokuthula njalo ukukhulumelana kufuze kuqakathekiswe ekwenzeni konke lokhu.
Isikhulumi senhlanganiso yezifundi eZimbabwe, National Students Unions, nathi uMnumzana Thathenda Madondo obikwa edingwa ngamapolisa nabe-Central Intelligence Organization CIO uthe okwakhathesi kumele kube nokukhulumisana njengoba ukuletha amasosha edolobheni lokutshengisela sokufaka umphakathi engozini njalo kungeke kwalungisa okuhluphayo.
Okwakhathesi sikhala ngokuthi abantu bekhulumelane ngoba sikhanyele akula ukuzalethwa udlakela olukhulu. Abantu abasoze bazwisisane njalo akusoze kusinceda ngalutho ukuthi abantu betshengisele amasosha ababulali, abanye babo besigcine bebotshwa ngenxa yokusebenzisa amalungelo abo. Ngibona ukukhulumelana kuyiyo yodwa indlela esingahamba ngayo.
Omunye wabasakhulayo wenhlanganiso le njalo eyilunga lezinaso uMnumzana Samuel Gwenzi uthi akubaphathi kuhle abakubona kufunzakala ngemva kokhetho osokufethusa abasakhulayo, iningi labo eselihlala licatshile lisesaba ukuthi amasosha asenyakazela ndawana yonke eHarare.
Sifuna ukukhangela umthetho wokhetho sisiya phambili. Siphathele kakhulu ngodaba lodlakela olube khona ngemva kokhetho ngenxa yamapholisa namasosha oselwenze iningi labatsha ababesenza ezombusazwe becatshi. Yikho sicela bezakhe ukungasebenzisi amandla ukuze ilizwe lethu libuyele libe ngelokuthula.
Ngemva kodlakela olube khona eHarare, abantu betshengisela besola ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC ukuthi iyaphuza ukwethula impumela yokhetho lokudinga umongameli. Amasosha asola ngokusebenzisa ucuku emizameni yokuvimba umvikela ongenziwa ngabantu njalo abikwa esehamba emalokishini etshaya izakhamizi. Kunje amalunga enhlanganiso zabasakhula egoqela ozilasi lezinye agoqela umongameli wenhlanganiso u-Archibald Matinda lonobhala jikelele u-Asifunye badingwa ngamapholisa, amasosha labe-CIO. Ngokunjalo namalunga enhlanganiso yabasakhula ye-Generational Consensus u-Osalo Siziba loMakhumbulelo aRozibishi labo bayadingwa. Siphatha amandla somanyano wabandla aphikisayo owe-MTC Alliance uMnumzana Thenda Ibhidi ubikwa eke wazama ukuboshwa namhlanje ebalekela amapholisa, kodwa eminye imibiko ithi akazange aboshwe, kodwa abantu makhaza yibo abakade befuna ukumbopha kwaze kwalamula amapholisa akwele Zambia. Imelethi kwesezinsi Harare, nguGibson Pepe.